Ngiyananzelela ukuthi uhulumende uthena efaka isaziso sokuthi sokuzaba le lockdown. Nxa ngalibali wafaka isaziso mhlaka-2 then saba effective mhlaka-5. So thina esizisebenza ngezandla isikhathi sangkhona sesibone sesincane kakhulu ukuthi siqalise ukuthi siqoqe umbeni sibone ukuthi impahla zethu ziyangaphi umbeni lokuthi senze njani sibe sincane. Sinanzelela njalo lokuthi uhulumende wethu lo hayi kagcine intandane bo ngoba nxa sinanzelela informal sector yiyo kakhulu egqulwe kakhulu amazwana. Sinanzelela ukuthi yiyo futhi kathesi kade sizama ukuthi bevuke from i-lockdown eyenzakalayo last year eyadonsayo sibili ama-7 to 8 months. So kubuya khonoku sehle kuqala ngathi ukuthi informal sector kayivalwe. So sizobuhlungu kakhulu. Sinanzelela futhi lokuthi khonapho sitshelwa asizange sibe lesikhathi sokuthi sibuthe izinto zethu. Ngike ngabhoda ama-markets atshiyeneyo, ama-markets athengisa ukudla, ama-markets athengisa ama-dried foods, dried umumbu, amazambane, inyawuti. Kubotshiwe madoda ngamarekeni. Bayehlulekile ukuthi beyikhipha izinto zabo. So sizobuhlungu ukuthi khonapho nxa izulu lisina, izinto lezana ziyabola. Njalo kule kunye lakho okunjengama-dried impehlane zezampehla ucine ungasela la business. Nxa sinanzela 30 days zonke lezi abantu sebesendlaleni.
Sebesenzani kathesi abantu? Labo abathengisa ezindlini kulula yini kumbe amapholisa abebhekile emelele ukubabopha?
Bakhona abanye beye abake bazama abathina besizwa bahle bayagijima bayaqoqa izinto zabo. Kunje kathesi sikhuluma abanye bathengisa besezindlini zabo. Abanye basebenzisa khonokho i-social media ukuthi uyangena ku-social media kubo-WhatsApp kuma-groups akhe ajayeleyo ethi bantu ngithengisa lokhu. Bantu ngilalokhu bese sinanzelela ukuthi bantu tshani ke abakwenelisayo bona laba njengamavenda lama-informal sector ukuthi bonke nje banosinanzelela futhi le-government ethu izinto ziyakhuphuka, idatha likhwelile. So ukuthi ufake izinto zakho uzithengise vele ungakatholi le mpendulo okunye kungakahambi idatha seliphelile ngapha bala la mandla. Izinto ezinjengamatamatisi, izinto ezinjengama-dried foods, izinto ezinjengezigqoko, izinto ezinye ezithize zabe zifuna ukhangelane lothengayo mathupha lincengana ngoba sesinanzelela kathi sokungu-January. So ungafaka isigqoko sakho kuWhatsApp uthi ndithengisa isigqoko bangaki abazaba lokusifuna ngoba kathi sebekhangelele izinto eziqakathekileyo okwezigqoko sokudlulile.